ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe namuhla lazise ukuthi selethule i-$50 ebambeneyo ezaqala ukusebenza kusasa. Usibalukhulu walelibhanga umnumzana John Mangutka uthi ihlangene yonke limali ifika ku-$360 million. I-$50 le iba yiyo imali ebambeneyo ephezulu njalo izasebenza ndawonye laleyo evele ikhona ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 kanye le-$20. Kodwa osomabhizimusi labathengi vathi lanxa beyamukela limali ayisoze incede ngalutho nangu kayeneli lesinkwa esisodwa kumbe ukugada umtshofa. Nangu usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Ayisincedi ngalutho, khangela ukuthi izidove seziqalisela kubani. Kasithi izoqalisela kudola ye-America iyabe iqalisela according irate esikhona ukuthi iqalisela ku-$85. So i-$50 veka sifikile vele ayilancedo elwenzayo. So yabe ke sitshintsha 100, 200, 500 sesibuyela kulwana umnyaka futhi uthi yabe ke si-8 ama-0. Lokho sitshengisela ukuthi i-economy yethu ayikavumi ukuthi sibe le mali yethu eyakuleli lizwe lezimbabwe.
Amazwi kaSithole agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ngeke kuncede ekuthini imali iphele ebhenki. Abantu kabayizuza imali ebhenki bavukela khona baphenduke bengelayo. Ukufakwa kwe-$50 ebambeneyo kakusoze kwenze amalayini ebhenki aphele. Uhlupho lwemali luzaqhubeka lusiya phambili, kodwa ke futhi ukukhishwa kwale mali iza kwengeza imali ezabe ikhona emphakathini okuthiwa i-money supply ngesiNgisi, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele zikhwezwa yiyo ibisibulala la ama-denominations amancane.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenza uZulu ahambe ethwele imali enengi esiyathenga ngisho lesinkwa sibisaso sona esibiza i-$130. Inhlawulo yemijova leyamabhasi ezubko yona ikhwele ngeviki edluleyo njalo isiqala ku-$60. Lokho kwenza i-$50 entsha le ingabi lohlonzi. Kutsho unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sifuna siphinde kabili ukuze ukwanise ukugada imota. Incane sibilile imali nxa siyikhangela nge-inflation ekhona phakathi kwelizwe. Asiyo mali esingathi ingaba le impact kumbe inganceda abantu. Sizabona nje isilijunde njalo ezandleni zabantu ingakwanisi ke ukuthenga lutho. Okwesibili ukuthi indaba yemali iyazakala ukuthi siyondaba esingayiqeda ngokuba loke siprinta ezinye imali sizingenisa phakathi ku-market. Kunenge okufanele kukhangelwe kunjengokuba siproducer ungakanani thina njengelizwe. Yikho kuzakwenza phela ukuthi imali yakithi ibe lohlonzi.
Impawu zalimali zigoqela umfanekiso kambuyane handa kanye lethuna lebutho elingaziwayo elise Heroes Acre. Usomabhizimusi uSithole uthi ukwethulwa kwalimali buthumuthumu abantu bengafundiswanga lutho ngalezi mpawu kulakho ukudala udubo.
Kuqala imali kayayiphuma wawuqala ukukonsulthwe abantu. Notho sokukhula kulezi nsuku othiwa imali isizwa othiwa iqalisa ukuphuma namhlanje kusasa sisebenza. Abantu thina businessmen kumele sikhanye sivikelekilekile sibili ngoba kathesi abantu laba babengazi ama-features emali leyo. So kube kuqakathekile ukuthi uhulumende eke zame sibili eqale etshele abantu consult abantu bekhulume ngayo ebachazisele kuphumela kuma newspaper ukuthi hayi $50 lentsha iyabe inje kujalo ukuba lula ngaleyo ndlela. Manje kathesi sesiphokutshe othiwa siphumile.
sibuze uNcube ukuthi ngaphandle kwentengo imali le ingaletha obuvelo na kwezenotho.
Uhlupho lweZimbabwe ayisiyo mali inkinga, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umthetho osebenza ngakhona, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umnotho ophethwe ngakhona. Ngakho ke nxa sizaqeda lolu dubo kuzamele sikhangele ipolitiki yethu, sikhangele indlela umnotho esiwuphethe ngakhona, sikhangele ukuthi kambe labo abafuna ukuzohlanyela izimali siyababiza yini ngezenzo zethu, siyabapha yini ithemba lokuthi bangafaka imali lokuthi yi-investment izahlonipheka ikhule ithuthuke.
Bakhona abathi bekudingeka ukuthi uhulumende ethule i-$100 kumbe i-$200 ebambene yo. Sehlulekile ukukhuluma losibalukhulu webhanga elikhulu uMnumzana Mangutka.